ngike nga boda boda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangana sibili labe ZANPF befaka ama posters abo ngabona be Triple C labo befaka ama posters abo ngabona lalabo abakhokhela kumama uValerio I think nxa ngaphambanisanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje umsebenzi yabo ukukhankasa thina njengezalo PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga noba uMohadi lo chairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Mbofu bonke beformer presidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njengeZANPF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokabakuthi yi-free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonele amalunga awe-Triple C bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekulethayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni lo bhuti wethu uOstalos bonke bengamalunga awe-Triple C kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama-demonstrations khona phana so nxa even sokuthisana nalama billboards kukhitshwa lani bengafuni ubana bekhombele kithi thina ngabe iZANPF asikho khona ngale thina ngoba into abona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANPF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
maningi ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-Triple C labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chikenini yabona kwakusekethegudu nxa ngaphamanzi esadabula ama-posters ethu senza loku laloku kwatathunywa ngumanager kuningi engawuqamba khonapha kobulawayo ama-posters ethu ahlala edatshuliwe njalo nje siyakubika khonoko emapholiseni kodwa kwesikhathi nxa singenabufakazi anto muntu kuba nzima kathesi ngikhuluma so ingatsha zethu ezesecurity kuZANPF zibhizi zixwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini sicela libikile amapholisa masinyane kuyenzelwe khona kuthiwa yi-application ukwenzela ukuthi kona ku-approve ngoba amapholisa kabalani lokuthi iZANPF kumbe i-Triple C kumbe i-ZAP kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho lathi sinje sile more than 90 cases where sehluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenzanga ama-procedures ngendlela efaneleyo.